go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 19 kwenkwezi 2019 ngokhiphi stube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokugcile imali yama bond notes amatsha emigoqweni eZimbabwe. Ngesikhathi uhulumende esithi uzalungisa ukugudeka kwesisindo sama RTGS lenye imali.
Kula madola amatsha brand new lama $2 amatsha. Ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawo azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi waprinte nini kodwa kulanto asitele yona.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi konke lokhu kubaselwa ngabantu abangafuni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje.
Abadabuka kwele Zimbabwe babukisa ezamasiko kwele Melika.
Abanye abangama-American babuya khonale, abanye babuya bevela eSouth Africa khonale befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale izilapho bakhanti zethu khonale.
Lingakhuthwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Lokhu libona ntuthu iqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zogcwele imali yama bond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesinto sama real time gross settlement kumbe RTGS lenye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube umgcinincebo kahulumende weZimbabwe esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya esehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali eningi kangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu loNcube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokhu okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensida kuyachiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla unkosazana Britting Bofu uthi lokho kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensida ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
I-5RTGS nxa uyithwele i-5RTGS ngaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50RTGS. Kuyathiyana ama-rates akhona eyomuntu olemali esefonini lo muntu ophethe imali esandleni. Esefonini kuyabe kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe isesandleni kuba ngconywana kodwa lakho akula kungcono ngoba akusaphileki.
Khona ku akulilimazi nxa lithenga lithengisa impahla.
Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomba ukuvuka isikhona nje, kwaphomba ukuvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawe ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerate eyayikhona ngalelo langa. I-10RTGS yayisakunika i-1 le idola leMelika lele. Wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa kwaphomba ukuvuka kutshintshile kathesi sesa imali zethu zonzana sezihleza zaba eroded, azisela vala, zisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele seyodwa.
Sizwa njalo kuthiwa kulama ibhondi amatsha avela ngapi khonapho zokuthiwa agcwele
emgwaqweni. Sizwa bona sekhona lathe segcwele ebantwini sibe uya segcwele ku black market kulama dollar amatsha brand new lama $2 amatsha. Ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawo azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi waprinte nini kodwa kulanto asitele yona. Silindele athi ukuthi sizwe ukuthi kanti la amadola asematsha avela ngapi? Aprintwe nini? Eprintwa ngubani?
Sizwe njalo kuthiwa ke
ngoba yiwasevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe ngoba nxa le yethu sinengi kakhulu. Usokudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bahuquluze khonoko kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamaresi aphezulu. Thina abanye ngapha sesisala singalalutho.
Sizokuthiwa njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali. Besele kuzwileni khonoko.
Ukuthi indaba esizibona kuma-Twitter nemanyuzini kodwa yena uminister phela akakahleli lokuthi leyo 500 million uyithethe ngaphi kubani. I-500 million esiphomi kuyiza ku-Twitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngaphi sinje soyabuzana ukuthi kathi uyithethe ngaphi leyo 500 million. All of a sudden ngemva kokuba ama-rates ekhwelile ku-parallel market abaphezulu kangaka kwabonakala kuprintwe amabhondi amatsha. Yena usengovuka sengile 500 million ukuthi nguye phela thina babaduke sicabanga ukuthi yena nguye obuye ngapha ku-black market wazothenga imali.
So ke kodwa
kwethu yikho okwenzakele ubuye ngapha yena la ma-RTGS akhe la print le amatha wabuya ngapha ku-black market wakhweza ama-rate wathenga imali. Ngakho sethengileni imali sikwanda sesithi kusasa ama-rate kumele abuyele back to normal.
Ye kukhuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo.
Lokho esebenzisa iRTGS mina ngikubona ukusenzakala.
Kodwa umnumzana believe gawule webandla leZANU-PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama RTGS njalo lentengo yempahla eGNAyo.
Umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo lani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kanti vele ama-prize akhwelelani. Kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abahamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku kuganga ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo.
Kulapho-ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile lento zakhona ezingethola ungakhangela ithibuku yena leyo ukuthi utshwala ubukhwela njani vele kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu beze bekhweze nje izinto zonke ezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini okubalahlekileyo ukuthi bakhweze le fuel yakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho okumangalisayo khona ukuthi kuloku ganga.
Kodwa siyabona phela i-RTGS kathesi ungayo emkambo lo yokuthengiswa khona emgwaqweni isiku 125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleni khona okugawula
khonokuba kuhambi kuhle njalo kids kuyathengisa ukuthi into zimanga kuhle nxa kuthi kanti into enzomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nani into zenezo yizo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonoku kutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenziwa khona okuhamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa yilo kuze nama-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo. Mina ngibona ngani kule sandla soku esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uya lesandla la esilukhuni ukuthi adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlukisa uhulumende ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni.
Abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona kakwazi lokuthi uyenza.
Bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxa besebona bathi nti imali bana basegcekeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye thumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcekeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonokho. So nxa kungaqedwa khonokho abantu bazathi uhulumende uyakulo mlandu kutho ukuthi uyakuyekela khonokho kutho ukuthi ngezinye indlela kakuboni ukuthi kudinge ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwo.
Abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS. Abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uMoyi uRandolph Sims owayesaziwa ngokuthi nguComrade Coltrane Chimurenga owaye kwinhlanganiso ye-December 12 Movement ube yindoda emadodeni. Uthi uColtrane Chimurenga odabuka kwele Melika
walwisana lenketabechabi yabamhlophe eZimbabwe lakwamanye amazwe njalo lezitsheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamanye amazwe agoqela eleBhrithani, ilizwe leMelika lele-Australia. USims ubhubhe ngolwesibili kwelemelika. Ubesaziwa ngokutshengisela emigoqweni esola okwenziwa ngamabandla aphikisayo kweleZimbabwe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Benana masiva we
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
izulukanda balamdla kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke ngixoxa lo nkosikazi Koniman yena oyi board member ye Southern African Community in USA kunapha ke kwele Melika isakuyikhangelana lezamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke ilo mcimbi omkhulu namhla kunapha e Silver Spring esabelweni seMaryland. Ndisakwamukela kukhikelo nkosikazi Mani.
Yebo, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Wena unjani?
Ngiyaphila.
Uhamba njani khona ngapho kusakho?
Isakho ba isiqalise last year ukuyenza i-festival le, but yona ibisi yaqaliswa kudala mthichari. La e-America, especially indawo lezi eze-Maryland le-DC, le-Virginia, abantu bazi kakhulu indawo ze East and West Africa abakwazi ezethu ngapha ngaphansi kweAfrica. Sabona ukuthi kuyabe ku-right ukuthi yenze yethu i-organization ezakhuluma ngama countries awethu awe Southern Africa and wonke ama countries ona lawo esilawo ase SADC.
Yeah.
So ama countries esilawo khona.
Yeah, masikhangela ke singathi lina vele lihlose ukwenzani khona.
Sifuna ukutshela abantu be-America ngama-countries ethu ukuthi senzani i-culture yethu lokuthi kuyini okuhle okusema-countries ethu abangahamba beyokubona abantu abangaziyo nge-Southern Africa ngoba baningi abangazi. Abaningi ungababuza ukuthi uvela e-Africa bahle bethi ho uvele e-Nigeria, uvela e-Cameroon. You know, ama-countries ethu abawazi. The only i-country eyodwa abayazi yi-South Africa ngendaba kaMandela, yabo?
Yes.
So yikho siyenza i-organization le ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi iphathi le kaMandela i-country le lapho kuvela khona. Kulamanye ama-countries surrounding i-country kaMandela i-South Africa abenza lapho izinto ezinhle that we want them to know about.
Lapho-ke libukisani khonapho?
Njenganamuhla kuzaba labantu abazagida indlela esigida ngayo ekhaya. Kulo muntu ozakhuluma like ukuthi abantu ekhaya baphila njani, you know, like emakhaya, not edrobheni ngoba abaningi kwedrobho bayakwazi. Like, you know, ekuseni abantu babanye emakhaya basavuka besiyathatha amanzi, sibatshengise ukuthi amanzi siyathwala njani, kumbe inkuni abatheza inkuni lokuthi inkuni zithwala njani, lokuthi umlilo senza njani, sipheka njani. And singabatshela nje nge-anything as a culture zethu esizenzayo emakhantini ethu.
Singathi-ke nxa sukhangele abantu konoke lekubukisayo bayakuthakazelela yini?
Kakhulu ngibona ukuthi yindaba esiyaziwa ngabantu abaningi, so kuyagcwala. Bakuthakazekelela khona lokho esikwenzayo kakhulu ngoba siyanika abantu amatafula ukuthi wena uvele Angola, nasi itafula yakho, tshengisa kwe-Angola ukuthi e-Angola lingani ne-Angola, lina lise-Mozambique, lina lise-Zambia, Malawi. So bonke abantu bayabuya nje khonapho bezokha, sebebaningi futhi ababuyayo. Sathi sikhalisa ngokungabula abantu abalutshwane, but sebebaningi abantu abathakazelela khona lokhu. Abanye abavele emakhantini ethu but bathakazelela lokhu esikwenzayo, so bayabuya. Even abanye abangama-Americans babuya khona. Abanye babuya bevela e-South Africa khona le befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale even lapho ema-countries ethu khonale.
Singathi ngaphandle kokugida okunye likwenza khonapho ukuthi lifundise isiko kuyini?
You know, i-spirit esobuntu ukuthi, you know, singabantu banye. Even though sivela emazweni, yes, emazweni angafaniyo, singabantu banye. So siyakhuluma ngobuntu bethu ukuthi lapho sivela khona kunje and izinto ezinje, usiko lethu yilolu njengeezweni lapho yabuvela khona.
singathule ukubona sibele kunceda kakhulu ukuthi abantu babe sizwa sebuthi hayi laba bantu balesikwelinje lelinje lelinje.
Oh yes, ngoba abaningi sebethakazelela ukuthi bezibonela izinto lezi ekhaya. Yabo ukuthi ekhaya kunjani lapha lapha emazweni lapha esikhona akufani lasekhaya lethu lawo you can imagine ukuthi ekhaya ungayenzakala into icommunity yonke iyabuya you know ekhaya izolibonisa kumbe kuhle kumbe kubi. For example engakukhuluma ngakho last day ukuthi umuntu ungayecharge emakhaya ethu ungalungiselela abantu abangu 100 abazobuya ngoba lo ominvite leyo uzabuya lomunye futhi. So kufanele ulungise ukudla okuzadliwa ngabantu abayedlula 100 ngoba ungayenza 100 njengoba besenza lapha e-America. Siyaphela ukudla izinto zethu zone zezekhaya ezobuntu that we try and esizama ukuthi sitshele abantu ngakho ukuthi linonxa lisibona sila lapha sivela khona siyenza into enje leli yenza so la thina siyenza so ekhaya. And bayakuthakezelela khona lokhu ngoba babona ukuthi hayi alibandluli. Liyamukela wonke umuntu obuyayo ngoba kuyisikhathi sokujabula. Even nxa kuyisikhathi sokukhala kula zawuthi ofanele abuye ngulo lalo lalo akula kubandlulula. Uyabuya obuyileyo liyamamukela you know ngobuntu bethu.
Yes, siyabonga kakhulu Zulukandaba. Lamhla-ke besixoxa lo nkosikazi Connie Mann oyi-board member ye-Southern African Community Organization khonapha kwele Melika. Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Mann.
All right, lami
ngiyabonga.
Manje-ke sike sizwe esibhathelane labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nomaliso Msasiwa, yena ongusomabhizimusi ongusakhulayo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Fresh in a Box. Ngibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sixhumane laye sixoxe okuningi mayelana ngale nkampani yakhe njalo isimo somnotho. Noma ngiyakwamukela kuhlelo, nansi isimo somnotho silokhu sigugudeka, abantu bayakhala besithi imali ayisabambeki ikakhulukazi idola lemelika. Lina njengabo somabhizimusi lisayenza imali na?
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. So nxa sikhangele isimo somnotho elizweni, i-industry esikuyothenga njengebhizimusi ihlelele ukuthi ijose lapha abantu abasurviva ngakhona, that which essentially is the food industry. So it's not ideally perfect, akukho ngendlela, kodwa siyatotoba. The US dollar gets tough in the market, the local currency RTGS ayincedi ngalutho, and the fact that uhulumende has no hold and has never or hasn't fully understood the impact of the black market into everything that we do, we're forced to stand in limbo. I think wonke umuntu sisihlalele thembeni, you know, that's our greatest currency. Ukusebenzeka kwe-business is mostly because of a dedicated team.
Ama-bond note alokhe lahle i-value. Siyezwa abanye abosomabhizimusi besithi sebefuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela. Pho kumele kwenze njani ngoba eningi labantu abalala idola lemelika?
Nxa sikhayela izinto ngomumo wakhona, idola lemelika likhona ebantwini, alikho in the overall system that is controlled and regulated by uhulumende. So uzathola ukuthi bakhona abazakwanisa ukuthi bethenge, but amabhizimusi afana nathi lamanye amakhulu kuba lokunzima because sisathungamelwa and were regulated by uhulumende. So uzananzelela ukuthi whilst the black market goes crazy nge-value ye-bond note, we have sensitized ourselves njengebhizimusi ukuthi kulezi izinto ezingajintshiyo nsuku zonke. Sokusifundisile thina njengebhizimusi elincane ukuthi kumele sithi ukucabangisisa especially ngama-customers ethu ekugcineni ukuthi kuba-affect-a njani, sidlala njenge-black market or sidlala njengebhizimusi that is ethical and is about the people.
Ngibale kukhasi likakhudakhwashe Msasiwa ukuthi njengenkampani lisanda ukulahlekelwa imali eningi ngenxa yalesi simo somnotho esilokhu sigugudeka. Usupply wenu esithi ufuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela, kodwa lina lihola ngebond. lokhu kusho ukuthini nxa sesixoxisana ngemali eliyenzayo
into esikhangeleleyo thina ukuthi loba kunzima kanjani sizaqhubeka ngebusiness akula business elihlala li positive profit lines I think gonke githi njenge fashion box kuhlelele kuthini our main vision is that we won't give up until it's a case yokuthi kuzamela omunye umuntu elayithe cheese Zimbabwe and that will have to be us so it wasn't the best of days it was unpredicted but we've had good days and good wins
ngibuhlelo noma unikeza bontanga abangosomabhizimusi amazwi enkuthazo
amazwi ami enkuthazo azaba ukuthi never make decisions based on your current situation make businesses based on the situation where you want to be and then make sure that even in the harshest of conditions it brings out the best in you that you bring out the best of your conditions
ya ngiyabonga kuba sehlelweni lakho I hope that especially abalaleli bakho akuwa in the diaspora in terms of Freshener Box we have a facility ukuthi lingathengela abantu abangkhaya ukudla and we have affiliate shops where you scan and go so in terms of people who are in the diaspora you can scan and go
nangu unkosikazi uNomaliswa Msasiwa isikhathi yiso esingasavumi mthwakazo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmike3 yoni username yami lingakhohlwe phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM isikhathi du kwane lokwanamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwakazo omuhle bye bye
so ngikhuluke Mike Hove sike sikhangeleke ezikhangelelani ezibhekane lokholo lwesiKristu silontuka melikomo
yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kunye lababukeli indawo yonke
usiphatheleni lamhlanje
sizakhangela encwadini yomthumayeli sakho sesithathu ivesi ngelesithumi lesikhombisa ivesi 3 ngesilungu verse 17 ithi le ivesi ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzawubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo ngokubana kuzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo sakho konke ngitsho ngakunye nakunye indaba le-ke iyasikhumbuza ngithe sikhumbuza nenamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa isikhathi ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi singaba silutshwane singaba siningi kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu lapha yinkosi uSolomoni ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe sekhangele abantu wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi wananzelela ukuthi hhayi ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu kulabantu abalungileyo kulabantu abakhohlakeleyo kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba abalungileyo nabakhohlakeleyo uNkulunkulu uza kubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila yinto eqakathekileyo leyo kakuswelakali ukuthi kube ngumfundi weBhayibheli akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize leli liqiniso elingaviwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo bakhona abantu abangalunganga abakhohlakeleyo njalo ekugcineni kwako konke isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula okukhula esikukwedlula kwabo emhlabeni okukhuli lokhu abakwenzayo besaphila inkosi uSolomon yakubona khonokho yakunanzelela ubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu into enhle ukuthi uNkulunkulu akukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena, uNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni. Wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. UNkulunkulu wakubeka ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila. Ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomon uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela. Ungazi wathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo nguyena lwana owenza izinto ezamukeleka yakhona kuNkulunkulu kuphela kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizamini ukulunga singazisayikela silahlekelwe indlela ngoba elinye ilanga sizawaphendela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitshwe labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli engakafiki babesazi ukuthi umuntu owumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungela nhliziyo embi, ungela lunya, ungacindezela abanye, ungela nhliziyo yokubulala, ungela nhliziyo yokuthakathi, kodwa le nhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. Nkulunkulu abe lathi asilondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda. Sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga, silungile sikhohlakele, imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele Baba Thixo ngcwele, sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlule emhlabeni sithiye amagama amahle lezulwini kulosi zisamukele, zisithokozele, usiqondise, usilondolozise. Lamandla zibonga ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders libe nguJikile Obhanqa 0-0 lele-Herentals kumdlalo wenguqu odlalwe namhlanje e-BF. Kweminye imidlalo, Manica Diamonds 1-1, Chapungu 0, Chicken Inn 3, Capes United 3, Mushwane 2. Ukuthi sikhulume-ke ngokwenzakala kuphoso sile ngcwethi kwezemidlalo, umnumzana muzi wethu Hadebe. Baba Hadebe, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngizingelele labalaleli.
Ye, ngamafitshani-ke buhamba njani kuphoso khona?
Ungathi izinto kazihambi kuhle kuqembu le-Highlanders. Ngibona ngathi inkinga yabo enkulu yiyona le yokubana bayehluleka ukuhlohla. Bayakwenza konke nje okumele kwenziwe kumdlalo wenguqu kodwa behluleka phambili ukubana behlohle. Kutsho ukubana emdlalweni engu-8 sebeluze emthathu, badrowa engu-5, kutsho ukuthi abakahlohli nje enkundleni ye-Bubba Fields. Sikhuluma nje lonyaka
bangakulungisa njani khonokho?
Kukhanya kulobunzima namhlanje, kukhanya ngathi umqeqeqi uMatinda Ndlovu lapho sikhuluma naye ngemva komdlalo, ukhanye engathi laye ungathi usecitshelwa ukubana kuyini okungabe kuhlupha iqembu. Wasekujikela ke kunthatheli yezindaba ukubana kube yibo abangakhuluma ukubana mhlawumbe kuyini okwenzakalayo, mhlawumbe nguye oseyehlulekile, mhlawumbe kulokunye okukhona okungabe kusenzakala eqembini. Ngibone ngathi kusele kancane ukubana atsho lokhu okuqinga abantu
abaningi.
Iqembu le-Highlanders lingabe lenze lokhu abakuthi yikubotshwa ukuthi bengahlohli.
Siyabonga kakhulu-ke Hadebe, isikhathi sesiphelile, ungadelwa kusasa. Ingcwethi kwezemidlalo uHadebe umuzi wethu ade besambonga kakhulu singakehluka nothi sikhangele okodwa nje kade kukhokhela namhlanje sokugcwele imali yama-bond notes kwelezimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngokips dube